Walamukela emoyeni ngenjabulo ngintungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
So kusibona ukuqhakathela ukuthi ngalesi sikhathi sihambise udale le African Commission ukuthi wona sesisehlilene njengezizalo neZimbabwe lehulumende ukuthi abalaleli amaphephandaba ethu. So sicela lisicazuleni njengezizalo leAfrica.
Inhlanganiso yeWoza isikhweze isikhalazo enhlanganisweni yomanyano wamazwe oweAfrica, iAfrican Union, ukuthi itshele uhulumende achiyane lo mkhuba wokuhlukuluza amalunga ayo.
Kungakho-ke kuqakathekile ukuthi sonke simanyane, singakhangelanga ukuthi ngubani owezanu p f, singakhangelanga ukuthi ngubani owaliphi ibandla.
Amacelo omabili e-MTC athi azaphatheka emkhosini wokunanza ilanga likazibuse kusasa.
Iningi labantu elidinga ukwelatshwa eMathebeleland lithi lokhu lithembe isibhedlela se-St Luke's le-Bronnaburg.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, isikhweze izikhalazo sazo enhlanganisweni yomanyano wamazwe owezwekazi le-Africa, i-African Union, ukuthi ikhuze uhulumende ukuthi angahlukuluzi amalunga ayo nxa besebenzisa ilungelo labo lokukhonona ngokutshengisela. Intathe yezindaba ethu Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Abenhlanganiso yeWoza batshele umhlangano lentathela izindaba abawenze bemanyene labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuba bathethe leli nyathelo ngoba sebekubone ukuba ukulandela indlela zakuleli zokukhalaza sekwehlule. Umkhokeli walenhlanganiso unkosikazi Jenny Williams uthi lokhu bakwenze ngenjongo yokuba lulungisiswe lolu daba lokuhlukuluzwa kwaZulu elizweni hatshi enhlanganisweni yakhe kuphela.
Makoto and myself have been arrested over 50 times in the last 10 years of Woza's existence. This communication demonstrates Zimbabwe's clear and systematic pattern of suppression of Woza's rights to engage in peaceful protest and public demonstrations.
Omunye wonkokheli yeWoza unkosazana Makoto Ngamahlangu uthi lokhu bakwenze ngoba sekusobala ukuba uhulumende wakuleli akazilaleli izinqumo ezenziwa yimithethwandaba.
Yebo, sithethulele ruling saba leminyanga ngathi ezine amapholisa ekuhlonipha lokho engasasibophi engasasichaye. Kodwa lokhu kubuye kwaphela ngoba sibona amapholisa eqasa ukusichaya. So kusibona ukuqhakathela ukuthi ngalesi sikhathi sihambise udale le-African Commission ukuthi wona sesisehlilene njengezizalo neZimbabwe lehulumende ukuthi abalaleli imithethwandaba yethu. So sicela lisicazuleni njengezizalo le-Africa.
UMahlangu uthi ukhalaza enhlanganisweni ye-African Commission kuzaphathisa kakhulu ngoba kungenye yemizamo yokuba aboniswe uhulumende ukuba uyaphosisa. Ngasikhathi sinye abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye-Lawyers for Human Rights bathi basekela abeWoza ngokubacebisa kwezomthetho. Igqwetha elihlezi limele abeWoza laba unkosazana Benhilda Chinowawa utshele intathela izindaba emhlanganweni munye ukuba kuqakathekile njalo ukuba abasesipholiseni bafundiswe phezu kokulondolozwa kwelungelo loluntu.
It also alleges a violation of Article 2, which talks about equal protection of the law, in the sense that the police arbitrarily use arrest, physical violence and torture, as well as baseless criminal raids on Hoza's meeting places.
Abenhlanganiso zombili bathi laloba bengelathemba elikhulu lokuthi isikhalazo sabo sizaphathwa njani, okuqakathekileyo ukuba benelise ukusa udaba lwabo emahofisini aphezulu ngoba bethi umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iqula lezithunywa zikahulumende weMelika eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi elemelika lizimisele ukuvuselela lokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili nxa uhulumende engalandela iziqondiso zesivumelwano sokubunjwa kukahulumende womanyano i-Global Political Agreement. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Oke waba ngumeli wemelika enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba United Nations umnumzana Andrew Young uthola amazwi embikweni awethule emhlanganweni womdlangqondo owenzelwe emahofisini esaphezi izolo kusihlwa. Uyang uveze ukuba lobu budlelwano bungavuselelwa kuphela nxa uhulumende wakuleli engaqhuba ukhetho uqobo olulokuthula njalo elandela intando kaZulu.
You know, I mean, that by and large that's something that the governments can work out.
Yeah.
And with the people working together, we can have very good relationships almost immediately. But it starts with the attitude of the public and their ability to work peacefully together.
Omunye wabakuqula likaYoung umnumzana Ruben Bridget ongumsekeli kanobhala obona ngenhlelo zezwekazi le-Afrika kuhulumende weMelika uthi ilizwe lakhe lizimisele ukusebenza laloba liliphi ibandla eliyabe linqobile kukhetho olwenziwe ngokukhululekileyo kungeladlakela njalo phansi kweziqondiso ezivunyelenweyo. Umnumzana Young okhokhela iqula leli elithunywe ukuzokhuluma lomongameli Robert Mugabe ngobudlelwano bamazwe omabili ube lomhlangano laye izolo ukuze amnikeze umbiko oqhathekileyo ovele kuhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.